uZulu uthi ukubotshwa kwake waba ngumkhokheli wezifa osengumkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya ngesikhathi ezama ukuphuma elizweni legolide elibiza imali engange $366,000 kuveza sobala ukuthi umnotho welizwe uhuquluzwa ngabantu abasezikhundleni eziphezulu. Abanye bathi imisebenzi yobusela enje yiyo ebulala umnotho, hathi izijeziso zenotho. Kodwa abanye bathi izijeziso lazo zilomthelela omubi. Sokulesikhathi eside amatshe aligugu agoqela idayimana legolide entshontshwa eZimbabwe kodwa kungabotshwa muntu. Ngomnyaka ka-2016 owayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe waveza ukuthi iziphathamandla zikahulumende wakhe zazintshontshe amadayimana emarange ayebiza i-$15 billion. Ubusela lobu bukhanya buyaqhubeka. Nangu umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe eveze ngenyanga edluleyo ukuthi ilizwe lilahlekelwa yimali engange $100 million ngenyanga ngenxa yabantu abaphuma legolide lamanye amatshe besiyawathengisa phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Lokhu kutsho ukuthi ilizwe lilahlekelwa $1.2 billion ngomnyaka ngenxa yokuntshontshwa kwezenjiwayo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lanxa nje uRushwaya engakadliwa licala ukubotshwa kwakhe kuveza ukuthi umnotho ubulawa yinkohlakalo hathi izijeziso uhulumende atshona ekhala ngazo.
Akuqali namhlanje okokuhuquluza amatshaligugu ichiyadzwa lezinye izimayini zahuquluzwa abantu bekhangelila ngalibalile. Kodwa ngomamalo kusivezela mhlophe thina bebandla le-MDC Alliance ukuthi imvelo ye-ZANU-PF yokutshontsha izimali lamatshe aligugu.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa evuma ukuthi ubuhuquluzi yibo obudiliza umnotho izijeziso lazo zilomthelela omubi.
Abantu bakhuluma sibili ababuhlungu ngendaba yomsebenzi yenkohlakalo le, sibuhlungu sonke sibili. Kodwa ke mina angivumelani labo nxa besibona yiyo yodwa kuphela ama-sanctions babeke eceleni. Hayi, ama-sanctions ngumuntu lodade wabo lama obusela lowo. Ubusela lobu nkomo i-corruption lay iyiyo esibuyileli lizwe. Lama-sanctions la yiyo asabuleli lizwe. Kodwa aluba kuthi kunjalo silama-sanctions silwisa sinjalo kungalamasela la bona abantu yibo bathakathi nkomo. Ibuthakathi owedlula mhla usathane ixotshwe ezulwini ukuthi abantu bayahlupheka nganxanye amasela atshontshe ama-minerals ephumela lawo ngaphandle.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi ukuntshontshwa kwenotho yelizwe ngabantu abasezikhundleni kulimaza uZulu Makhaza.
Esikubonayo ukuthi nje bona ke abasibusayo basuke nje bathathe konke abakutholileyo bezifakeleke kumabhanga angaphandle kwamazwe bebelokhe nje beziphumela njengoba phela yiwo ababambe eze security kabasetshwa. Akusimangalisi nje ngoba singakhangela nje lapha abahlala khona loba uZulu ephakathi kobuyanga obusabisayo bahlala ezindlini ezilama swimming pool phezulu.
Lanxa abanye besithi ukubotshwa kukaRushwaya kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo, abanye bathi abakuboni ngaleyo ndlela. Nasi ngwethu kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kudala kusenziwa inkohlakalo phakathi kwelizwe iyekelwa, ngakho kuhle ukuthi abotshwe umuntu owenza ubugebengu obunjengobakhe. Kodwa kusebuncane kakhulu nxa kubotshwa umuntu edwa phakathi kwabantu abangama-1000 abebela abantu. Kakubotshwa abantu ilizwe liyaphela, bayabonakala, bayazakala abantu abayizigebengu ezinkulu ababulela ilizwe okulobufakazi.
Iningi likhangele ngelihlo lokhozi ukuthi iyozala nkomoni kudaba lukarushwaya.